Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka ngesikhathi sezifundo ukuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Owasungula inkampani yokupheka e-Stirred Up African Chefs, unkosazana Mehlulisizo Ncube useNew Mexico khonapha kwele Melika, lapho wabukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini we-African Cuisine and Art Festival. Amagqwetha amela owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa na emthethwandaba ukuze afakaze kudaba lwakhe lokufumbathisa kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umbiko kahulumende wokuthi kulabantwana besikolo abedlula izigidi ezine i-4.5 million abalambayo okumele banikwe ukudla ezikolo, ababalisi bathi umumo wendlala usumubi kakhulu okokuthi abanye abafundi sebeqaleka ngesikhathi sezifundo kuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Lokhu kufakazwe izinhlanganiso zababalisi ezibalisa eZimbabwe Teachers Association iZimta le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Mswere utshele intatheli zindaba ukuthi amanani lawa aphume kuphenyo lwesimo sendlala olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee olwethulwe edale labaphathintambo bakahulumende ele cabinethi ngokusemthethweni izolo. Ngaphandle kwabantwana besikolo, inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 866,000 abalambayo eZimbabwe okumele baphathiswe ngokudla. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi imali efunakalayo ukuphandela abalambayo elizweni lonke jikelele abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million isikhwelile isuka ku-2 billion yaya ku-3 billion dollars. Abayizigidi eziyisithupha babantu laba ngabe emaphandleni kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabe emadolobheni. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Akuneni Maphosa, yena othi uhulumende kumele aphuthume ngokudla kwabafundi ngoba umumo usumubi kakhulu ezikolo.
Esikubonayo ezikolo kusenzakala lapha yikuthi abantwana bayakhala ngendlala. Sesisibali lama cases ukuthi umntwana kwesisikhathi uyabuya ezobika ukuthi ulesiyezi, uyabuya ezobika ukuthi uyagula uchaya ikhanda, lithi liyahlolisisa liyadingisisa njengababalisi esingamalocal parent singabazali lathi ezikolo, uthola ukuthi umntwana uyabika ukuthi ulele engadlanga. So esikukhuthazayo thina njengababalisi yikuthi uhulumende kaye phambili ngohlelo abone ukuthi ukudla ama school feeding programs ayaphenduka ezikolo ukuze ancedise abantwana abaphakathi kwendlala, abuye njalo ancedise abantwana ukuthi bafunde kuhle ezikolo.
Isizwa kuthiwa kwezinye izikolo bakhona abaqalekayo, selike lakubona yini lokho?
Yiye lokho isiqiniso sike sathola kwezinye indawo bebika ukuthi umumo ulokho usiba mubi ikakhulu nxa sesingena sesisiya kumidiye kanjena okuthi abantwana bayaqaleka ezikolo, abanye bayalova ezikolo ababuyi ngenxa yokuthi umntwana uyabe sithi ulele engadlanga kusela ngamalanga amabili engadlanga, okuyisitshengiselo sokuthi indlala ikhona ezigabeni lapha, and ukuba khona kwendlala sokubuya futhi ku-affecte ukufunda kwabantwana ezikolo.
Nxa sesikhangela uhlelo lokuphekela abantwana ezikolo lolo lukhulunywa nguhulumende Baba Maphosa, siyazi ukuthi soluke lwaba khona esikhathini esedluleyo. Okwamanje ungathi zikhona yini izikolo lapha olukhona kumbe vele elizweni lonke kulalutho olwenzakalayo?
Lapha uhlelo lolo olungabe lukhona okwakathesi kuyabe esiyini lokho esikubiza sithi ngama school grown program, okungangokuthi isikolo sisebenza lezigaba, sisebenza lama traditional leaders, sisebenza njalo lama NGOs, babe lakho ukuthi bayaqoqa ukudla kube khona bafide beyisikolo. Kodwa esikubonayo ukuthi loba bekunjalo ngenxa yokuthi lonyaka kuzange kube lesivuno esikhona, so kunzima ukuthi lama traditional leadership labanye nje baqoqe ukudla ukuthi kube khona. Awukakathesi esikuzwayo yikhona ukuthi kule mzamo yokuthi uhulumende akulethe esikolo, okuyinto esiyikhuthazayo ukuthi ngabe uhlelo lolu luyabuya ngokuphangisa lube khona. Sibuye njalo sikhuthaze ukuthi okwayizolo kunyade sikubona yikuthi bekusiba yikudla phosengxa yokulethwa umumbu, bese kusithi izigaba kumbe izikole besebenza lezakhamizi khonapho labazali baziqoqele into ezifana nezitshewo. Besifisa ukuthi ngabe nxa kuyabuya kathethi kubuya kuyi-complete, kugcwele, kuyikonke kulungisekile, kuyimpuphu kumbe sithi umumbu lezitshewo konke kugwanile, ukuze ukuthi kungabi kuyikuthi abazali bona laba abangavunanga abangela lutho abalisana le ndlala babe yibo futhi asebedinga izitshewo.
Lo ke ngumnumzana Akuneni Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, kulabantu abathi sebelala ngendlala emadolobheni ngenxa yokuswelakala kokudla okudalwe isomiso esesabekayo eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende zithi abaningi abalambayo emadolobheni, ngakho ke uhulumende usesebenza lenhlanganiso ezijeneyo ekudingeni ukudla kwabaswelayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Abalambayo bathi kabenelisi ukudla kathathu ngelanga ngoba kabalamali lokunye okungabaphilisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uyakuchaza lokho.
Indlala isibhahile kobulawayo, ukudla noma ngabe kukhona ezitolo abantu abaningi abasebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nompilo Khumalo uthi indlala ibhahile emalokitshini okulabantwana labadala asebephila ngokuhamba becela usizo lakubomakhelwane.
Sesifika esigabeni sokuthi uyabona abantu sebezenza izilima besenzele ukuthi bahambe bedinga uncedo bathole ukudla. Abantwana bagcwele, bathola belele emgwaqweni, abanye bahlala begula sebengani ngama street kids indlela yokuthi baswele ukudla, ngoba bengabaya bekwazi bengagcwala emgwaqweni balale phandle bayathola ukudla, abantu bayabanika ukudla.
Uhulumende uthi usebambisana lenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze alwisane lendlala ebangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esisabalele emhlabeni wonke jikelele. Umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi langenswelo zikaZulu umnumzana July Moyo uthi abantu abalambayo bazanikwa imali lokudla zinhlanganiso ezichiyeneyo kanye lohulumende. Lokhu kunconywa ngophethe idolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Luhle lwaluhle kakhulu, ithanda ukubonga i-decision by the government.
Umoyo uphinde wathi uphenyo olusanda kwenziwa luveze ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1.7 emadolobheni abangela kudla ngenxa yesomiso esesibhekane leZimbabwe. Uthe abasemaphandleni labo bazanikwa ukudla.
The amount will differ
Sizaphuma lendlela yokutholisa imuli imali yokuthi bathenge ukudla emavingilini athile. Umuntu oyedwa ulako ukuthola kusukela ichumi lantathu lamadola kusiya kumachumi amabili. Njalo lokhu sikwenza ngoba kulabadala asebekhulile, intandane labasakhulayo abangasebenziyo. Wonke umuntu olendlala ehlala emadolobheni uzathola usizo ngemva kokuba sesibonile ukuba ngempela uyaludinga.
Inhlanganiso ye-UNICEF ngomvulo icele izigidi ezingamachumi aphezu kwethoba minwe mibili zamadola eMelika i-$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations layo isanda kufaka isicelo sezigidi eziphezu kwamakhulu amane amadola eMelika i-$429 million yokutholisa abalambayo emaphandleni. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola eMelika i-US$2 billion yokulwisana lendlala eZimbabwe. Kodwa ngaphambilini ubeke waqala ngokuthi ukudla kukhona okweneleyo kuze kuyefika ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamuhla uthumele amazwi enduduzo kumuli yakonduna uShana oyiwange esabelweni seJambezi obhubhe ngomgqibelo. UShana obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 ugule okwesikhatshana wabhubha esibhedlela seMathadei kobulawayo. Umnangagwa ochaze umuyi njengomuntu obezimisele ukuthuthukisa isigaba sakhe edalele Senate wazise ukuba uhulumende uzaphathisa ngomngcwabo wakhe. Ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo emzini wakhe eJambezi.
The Voice of America.
Wasungula inkampani yokupheka eStereotype African Chefs, unkosazana Mhle Lusizo Ncube, ungaziwa ngabanye ngelokuthi Chef Mhle useNew Mexico khonapha kweleMelika lapho abukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini weAfrican Cuisine and Art Festival. UChef Mhle upheke ukudla ukugoqela umqhoxhoza wendumba, umhlabangubo, umnqutshu, amacimbi alolaza, isitshwala samabele lokunye. Umkhosi lo oqoqwe inhlanganiso ye-Indigenous Indigenous uqhutshwa ngenhloso yokubukisa ukudla kwamazwe achiyeneyo. Lo nyaka uqhutshelwe ekolijini le-A. Ashawi College and Career Readiness Center eNew Mexico. Unkosazana Mehlulisizo Ncube uchazela udabo kaNcube oStudio 7 ngohambo lwakhe lolu.
Ngibuye America ekupheleni kwenyaka kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, ngibatestisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi e-Africa sinokudla okulomsoco njalo okule-potential yokuthola i-market lapha e-America.
Bakwamukele njani ukudla kwakho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlelwano obumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu yikuthi ngipheke amacimbi bawadle waqeda du. Basele sebebuzwa sebeqedile ikati lokhu likuthatha ngaphi. Bancinde bancinda bakwamukele sibili. Njalo kukhanya sengathi amathuba khona ukuthi ukudla okutholakala emakhaya lapho esiphuma khona. Xa kungaba nendlela yokuthi kufinyelele ngapha, i-market ikhona ngoba ukudla kwethu kune-test eyamampela eyiyo e-original. Akuproseswanga, kulomsoco.
Uhlelo lolu inhloso ibingeyani kukho konke obekusenziwa lokho?
Elami icele inhloso yokuthi ngifundise umhlaba ukuthi e-Africa kulokudla okungenelisa ukuthi kuthuthuke umgangatho kufanele lokudla kwezindawo ngezindawo ezishiyene emhlabeni. Njengoba nxa sikhangela kulama cuisines amaningi, sile Greek cuisine, sile Chinese cuisine, sile Italian cuisine. Konke lokhu ukudla yikudla okudliwa ema-restaurant omgangatho phezulu. Kukanti kwe-Africa kudliwa emakhaya kuphelele lapho. Mina isifiso sami ukuthi abantu bakwazi ngakho bakwamukele lakho kuthola indlela yokuthi kungene ema-restaurant aphezulu. Labantu abakulimayo kuba bakuproducerayo bakwazi ukuthi balungiselele i-market ezakwazi ukubabhadala imali eziyabe zizabathuthukisa.
Okwakhathesi nxa sikhangela ukudla kweZimbabwe kumbe kwe-Africa kuyalinganisa na nxa siwuqathanisa lakwamanye amazwe kumbe amanye amazwekazi?
I-African cuisine ihambele muva ngenxa yokuthi thina lathi abantu abanikazi bayo sikhangelela phansi, njalo iswele abantu abazinikela kakhulu ukuthi bayifuqe iyelingana lokudla lokho okudliwa ezindaweni zomgangatho phezulu. So okokuqala sifuna ukuthi ifake ulwazi esithi we want to raise awareness about the potential of i-African food. And then sifuna ukubona ukuthi abantu bayakwamukela yini. Nxa bekwamukela kulamaqembu abomama asebenza ekuthuthukiseni ukudla kwesintu, abanye bayalima abanye bayaproduce, kukhona njalo umuntu ole market, international market. Nxa ukuthi abantu bayathutha emakhaya e-Africa bebuya ngapha, kodwa inkumbulo yokudla kwabo inkulu okumangalisayo xa bekwazi ukuthi bakufinyelele bazimisele ukuthi babhadale imali.
Lo-ke ngunkosazana Mhlela Usizo Ncube, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Stereotype African Chefs, ubekhuluma ecingweni loThabo kaNcube we-Studio 7 ese-New Mexico khonapha kwele Melika. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo isisungule umkhankaso wokuya endaweni zonke zakwele South Africa ukuyafinyelela umama labantwana beZimbabwe abadinga usizo. Lokhu kulandela ukwanda kwezehlakalo zabesifazana beZimbabwe ababulawa isithandwa zabo lasebehlala emigwaqweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma le Studio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso nokusungulwa kwalo umkhankaso, umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqase kakhulu, kungakho ke sebesungulelo hlelo.
Abanye basuselwe bazibasele nendawo zokuhlala bese begcina behlala, usukuthola ukuthi sokulabomama abahlala ezidaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathuthu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lalabantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Silabantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwanapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana akala maphepha okuya esikolo, uthi uyabuza bekutshela ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umkhangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga alenhlanganiso ukuze ibe lusizo kubo mama labantwana bonke hathi kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamanengi, amalunga emanengi enjalo kunhlangano, kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma ke labo baphumileyo sase sicabanga ukuthi laba basele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa. Ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho oza joina.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana noMpumelelo Ncube odabuka eLupane utshele Studio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Chipompofu, yena othi le ndlela abangimukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa layo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umtholela kuma-corridors because uproduce ini i-passport. Okunye uthola ukuthi kulama test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi, kuzabe kulokhu kuthiwa woza kusasa, woza kusasa, ngoba kumele ukuthi ahlale njani, ehlale ngobhadalayo.
Phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo, inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi izadinga ama-ofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana. Kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza i-South Africa yonke. umgcininqebo walinhlanganiso unkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inhlelo.
Sicela amafunds ikakhulu bo-businessmen. Sicela usizo lweni kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens, sicela lingasilahli. Of course, liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini. Liyasiza, sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay Box anike lasiza kakhulu. Sipheka iporridge, siphekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. La ku-government sisazofika.
Abenhlanganiso yeZim Imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo. Ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bechiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemelika, amagqwetha amelawe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa imithethandaba na ukuze afakaze kumbe hatshi kudaba lwakhe lokufumbathisa. Phansi komthetho welemelika, umsolwa ulelungelo lokungafakazi nxa engafuni. Lokhu kwenzakala ukuthethwa kwecala lakhe sokufika emaphethelweni. Izolo owake waba ligqwetha likaTrump umnumzana Michael Cohen nguye obefakaza. Amagqwetha kaTrump abemchuka uCohen ukuthi abamveze njengomuntu ongathembekiyo. Lamuhla leli cala belingathoniswa kodwa liyaqhubeka kusasa uCohen enguye ozaqhubeka efakaza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Njengoba ngithilo laphana ukuthi icala imfulo yalo kayikakhanyi ukuthi ingaphi kwakhona, kodwa selisiya lisiya ekucineni ngoba obevele efuneka nguyena lukhoyena ukuthi alethe khonokho akulethileyo. Bambhixile yebo, ngiyakuzwa, kodwa ke ngumsebenzi wabo lo ukuthi bakwenze khonokho ngoba ngithi kakhulu nxa ubasi ekhona ehlezi khonapho kuyamele ukuthi batshengise ubuciko babo ukuthi bamvikele ukuthi ukhanya ngathi ngamanga, kukhanya ngathi akuzange kwenzakale, kukhanya ngathi ungumuntu olamanga yena lo uCohen. Kodwa ke kuzakuya ngalaba abacubungile laba esithi ngamajuri ukuthi balalele, bakhangela, babona, ngoba bona babe bebona lokwenza komzimba ukuthi umuntu umzimba wakhe uthini, uhamba njani, wenza njani. Ezigabeni zombi kuyo Cohen, kuma lawyers la kulo omangalelwe.
Sizwa kuthiwa amagqwetha aka Trump alokhu engani baya cubungula ukuthi bebona ukuthi engamiswa yini yena uTrump afake ubufakazi. Ubona kungaba kulinyathelo elihle yini lelo kumbe kungawonakala?
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi bangakuzami kono ngoba nxa bangakuzama kuyahle kuphela indaba khonapho ngoba uTrump mina ngokumazi kwami asomuntu owanelisa ukuphendula into e-straight. Angithi bazamhlasela labana njengoba laba bebehlasela lo uloya uCohen. Laye bazambuza phela lo kuthiwa i-cross examination, okay. Bazambuza laba abajujisi laba abangapha abaphehla icala. La angithi labana bakhe bazambuza imbuzo azabe efuna ukuyizwa, laba bambuze imbuzo angafuna ukuyizwa. Ngibona ngathi kungangcono bahle bayekele nje bazihambele ngekhaya.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezembusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tito 7 njani balandi nabasakazi ngumthembo lo okhulumayo lapha ngithanda ukukhuluma indaba le ka songezo chaba yokuthi efuna ukwenza national unit ngezani PF hey hayi ukuthi manje yonke into esiyenzwa ngusongezo chaba ayisathembisi asena themba naye njengabantu bezimbabwe vele njengokuthi vese samthatha nje ukuthi umuntu ongumthengisi so namanje asazi kumbe sefuna ukuyoginyisa iCCC yini ngezani PF kumbe sefuna ukuyothengisa izizalwane zezimbabwe ukuthi kungaphindi kube ne-opposition party eZimbabwe sengakwenza khonokho usongezo chabanga because ingathi ngumuntu yena osebenzela ngaphansi kwamakhala akhe.
Silibone, silibone Studio 7, silibone abantu bonke abamameleyo. I-IEC is a stable organization in South Africa le ilomthetho bayayazi into abayenzayo bathe bona ba-professional abadingi uncedo kuzana uPF. Kambe bona bebezathi beyizano bephoka usukela ilizwe lingange South Africa. Nabantu bakugcinela abantu bakhona usufuna ukuyaspoila izinto zabo zonke nabantu kulabantu abanye abawileyo le bafela le eGeorge abantu bezimbabwe abalamaphepha kodwa wena ugijima ukuthi uzoncedisa amavoti uncedisa abantu oyehlule ngakho amavoti utshontshe amavoti akho uyehluleka from the past iminyaka yonke abalamahloni.
Studio 7 inyabinyelela emsakazweni kubasakazi labalaleli. Ngithanda ukuphendula lubaba othi uMakhuphe wathengisa uWelshman wathengisa usenge so la usethengisile lo obhedi wathengisa ngiyazibuza ukuthi lubaba usho njani ngoba kusho ukuthi yena ukholela ukuthi ukuze ukuthi umipolitics ihamba kuhle kumele indebele lona lingaphathi baba hamba uyebala iconstitution yeMDC uMakhuphe kwakumele alandele uTswangirai asakside uTswangirai but ngenxa yetribalism enzakala lapha wagcina uTswangirai edophe uThamisa kwakuyikwephula kweconstitution ngenxa yobandlululo lukhona and okwesibili usengeso chabangwa ngeze ngimsole mina ngoba naye usukumile ebona ukuthi akusoze abantu besindebeleni abantu bakobulawayo bekhethelwe bebiselwe abantu ukuzobamela kube kanti ngale Harare bayazikhethela so baba khangelisisa nxa zonke do your research ungajaji abantu.
Sengonani Studio 7 Mthembu ukhuluma eTsholotsho. Siyacela bakithi uhulumende wethu waseZimbabwe siyacela phela singamawoveterans njengoba sasihambele siyempini kade wasiveta kade kangasasinikeza imfanelo zethu ngani siyacela sibili sicela nabe Studio 7 ikilibizo mabaza eke bezwe hlaziya leke babuze ukuthi kanti kungani kanti uhulumende engayenza into yona le kanti sise budgetela laba abantwana youth engazange yondililethe lizwe thini salethe lizwe kanti sakhangelwa siyacela sibili bakithi ukuthi bese silambe kakhulu hayi sasisebenzele kodwa kasinikeze khonoko okufanele ukuthi ngabe yasinikeza khona.
Studio 7 ku Studio 7 ninjani njani thina siyaphila sibona amakhasa lendlala lezindlovu ezisihlaseleyo lapha eMath South indlovu sihlasele abantu asazukile ngasicelela njani igovernment ingenele ngoba noma siyitshela hayi vele kayikhulumi nathi ayikhulumi nathi so siyafisa ukuxoxa lani bantu beStudio 7 khonapho.
Studio 7 siyabonga ngezindaba elisiphazo mina ngilapha ngilombuzo bengicela ukubuza ulisibuzele umdala yena umnanga kwaseboleka izigidi gidi zemali ezingaka ezokuncedisa indlala eseZimbabwe uyaziphendula amazwini akhe ngemvana kwenyanga ezimbili ubethi yena ukudla uvele umi kuhle ukwanile akula Zimbabwe ozalala ngendlala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 yizo inombolo lingasebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forums sixoxa labadabuka eZimbabwe behlala phandle kwelizwe ngenhlupho ababhekane lazo besemazweni lapho bedibana lenhlupho zokuphandela imuli kumbe ukufela emsebenzini. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka. Wasungula inkampani yokupheka e-Stereotype African Chefs unkosazana Mhlelusizo Ncube ukhona pha kwele Melika ebukisa ukudla kweZimbabwe amacimbi lokunyokunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.